yekuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele wezanupf umnumzana umanyika selobe incwadi elobela uspeaker weparlament umnumzana umdinda esithi yena kulamalunga eparlamente ebandla labo lezanupf asebebarekholile abangu-70 izwe inews esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kuphuma khona inews.
Ulikubona njani khonokho?
Thina njenge asinambono njengabantu bekusipho sizikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba umdenda uzakwenzani, but khangelele ukuthi ngomthetho awufakileyo yena kufuze ukuthi abhalele iparlamenti incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla ezanupf angu-70 arekholiweyo, abhalele izeki njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu-70 aserekholiwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke ikuthi nxa sekunjalo sekusitsho ukuthi konkhona phakathi kwa-210 amamembers of parliament ethu sesile-less than 2/3 ababe sebefele eparlamenti, ngoba abaningi bakhona seberekholiwe. Okuyikutho ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesithiwa i-constitutional crisis, i-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bakhe sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceki kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngani bungenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba abantu abarekholiweyo labanye abarekholwayo kusho ukuthi iparlamenti sile-less than 2/3 abantu abakhona. Ngalokho sesile-constitutional crisis, uhulumende sekholapsile. Kufuze kubuyelwe kube lo khetho olutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Konke okwenzakala kwamarekholi lokho kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elwenziwe eZimbabwe. Ngabathiwa abantu bale confidence ngayinto zonke zeleza zenzakale. Ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lo khetho olutsha oluzakwenza ukuthi kungabi lamarekholi la esiwabonayo, ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho olwayenziwayo.